so kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 6 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kungaba into enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela.
Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki.
Akumangalisi lokho, akusiyonto ethusayo. Uhulumende lo siyamazi ukubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi.
Osakhulayo we-MDC Alliance uMakomborero Harusivishe ofunyanwe elecala lokuphehla uDlame kayele lokwala ukubotshwa uza kwetshwa namuhla. Ingcweti kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kutholakale abalitshumi lanye belo mkhuhlane lo. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,934. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula kancane amahlanu 1,525. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,157. Abahlatshwe esibili bedlula amakhulu amane 453. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lamatshumi amabili 123,454. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 22,056. Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki. Inhlanganiso yezimtha ithi amalunga ayo asizafundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela, kuthi ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Inhlanganiso ye-PTUZ layo ithi amalunga ayo aza kwenza ngokufanayo. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali elingana le-$520. Kodwa uhulumende ubatshele ngeviki edluleyo emhlanganweni abawenze lezinye izisebenzi ukuthi kalayo imali yokubakhwezela iholo ngesilinganiso abasifunayo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi bayalisekela inyathelo lababalisi.
Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela, ngoba esikhathini esidlulileyo sike sabona imbiko ethize abathivelela kibo kuthi ekugcwaliseni lokho lokhu abakukhulumile sibone engani kuba nzima kumbe sibona bebuyela emuva sesibona ezinye inhlanganiso zisithi kavasebenzeki labo kakuhle singazi ukuthi ke lokhu esikubalayo kungaba liqiniso elingakanani.
Inkulumo elizenze lohulumende ngeviki edluleyo umayelana ngeholo aziphumanga lalutho likhangelela ukuhlangana nini njalo?
Sesizwe imbiko ethi uhulumende kumbe umqhatshi seqhubekele phambili wabhadala imali othi uyayikwanisa loba kungaso mali evunyelweneyo esikhathini esiningi zisebenza ngazake zale imali ebuyayo loba kungasiyo mali esiyabe siyinegoshethile. Esikukhangelele ukuthi nxa kuyikuthi izisebenzi zisaqhubekela phambili zifaka singathi ipressure kumqhatshi ingxenye inkulumo zingav uselelwa loba nini asikwazi okwamanje ukuthi bayabuthana nini laba bantu ukuze beqhubekele phambili ngama negotiations ehlulekile ukuphutshisa ke okade bekukhuluma. Akula muntu okwamanje owaziyo ukuthi ama negotiations lawa ke angaphutshisanga ke indaba kade besikhuluma aza qhubekela phambili nini okwamanje akula muntu ongasitshela ngakho esikwazi ukuthi chise qhubekele phambili wathi loba inhlanganiso ezikhokhela ke ababalisi zalile seqhubekele phambili ke umqhatshi wafaka imali nale eholweni ingxenye nje bazayi bayiholile kupheleni kwenyanga ledlulileyo kumbe bazayihola kulinyanga ebuyayo njengoba behola ngeziqamu ngeziqamu kusobala ukuthi umqhatshi uyenza akufunayo ngokuthi phela nxa kuukuthi behlule yena kodwa umqhatshi qhubekela phambili afake ayifunayo singathi kudelela ke kumbe u-undermine ngesilungu ama-processes e-collective bargaining.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Kane Mathema ngalolu daba. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe uza kwetshwa namuhla kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla uDlakela kanye lelokwala ukubotshwa lipolisa. U-Aruzivishe ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka efika kwengamachumi amabili kumbe ukuhlawuliswa ifayindi kumbe etheswe konke kokubili. I-MDC Alliance iyakusola ukufunyanwa kwakhe lamacala la isithi imithethwandaba isetshenziswa libandla leZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ayo. Kodwa iZANU-PF kanye labakuhulumende bayakulandula lokhu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi lokho akusiyontethu sayo uhulumende lo siyamazi okubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi ukuthi elwise abantu abalwisana loncindezelo. So mbona ngazathi buqakathekile ukuthi wonke umuntu obona uncindezelo kufuze ukuthi ebone ijele ngoba uhulumende the law anyone ozaphakama elisana lobudlova or anyone ozakhuluma against imisgovernance obvious uhulumende usebenzisa either amasocha usebenzisa uDlakela ukuchaya imilitia yakhe kumbe nesebenzisa ama cause to silence. So kambonto kuyinto ethusayo bonke abantu abazithi konkona balwela abantu futhi bezitshela ukuthi as long as bengamkhiphanga lohulumende uzabafaka ejele ngoba ijele iwiphone yakhe ama cause as Cape Chat ama courts asesetshenziswa to secure ama political scores and kakhulu ikakhulu kulobabo sekhona embusweni uyathanda ukusebenzisa ama courts ukuthi evalele labo bangavumelani la ayishontintsha bakusebenzisa even ngesikhathi sombhoqazwe ukuthi ungakhumbula ubaba umasuku ofele ejele ewatchiwe kodwa ayikhothi imkhululile. So mbona ngazathi into engethusiyo into abantu bezimbabwe kufuze bebeyazi ukuthi if either uhamba phandle uvala umlomo kumbe uhulumende lo uzakuvalela ejele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa iCOVID-19 lolokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane lo ele vaccine. Zulu kandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 Ntambama go Studio 7.
Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kukhangelelwe ukubangela ukuthi intengo yempahla ezichiyeneyo ezigoqela ukudla lokunye layo ikhuphuke. Iphetulo ethengiswa ngamadola emelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela izolo. Kodwa intengo yedizili iloke iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77. Iphetulo ebiyi $109.17 isithengiswa nge-$112.96. Lokhu kusolwe zingcwethi ezihlaziya ezenotho ezithi intengo yamafutha ezimota kwamanye amazwe ikhwela kusiya ngomumo kodwa ibuye yehle. Kepha eZimbabwe zithi ikhwela njalo nje. Enye yalezingcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
Wenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry leyi e-fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu ma-taxis nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye-fuel. Kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama-industry amaningi bayasebenzisa i-fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa wentengo ye-fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Akusoze kubangele na ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele
njengoba ama-industry amaningi lapha esebenzisa amafutha lawa ikakhulu i-diesel uvame ukukhweza intengo yezinto ezitolweni. Ungananzelela uzabona ukuthi ku-production kusetshenziswa i-diesel eliningi kakhulu. Utransport siyakwazi ukuthi ololiwe khathesi kabasebenzi ngendlela esiyikhangelele ukuthi bengasebenza ngayo. So i-transport njalo uyabe usebenza i-diesel eliningi kakhulu. Wonke lawa ama-factors enza ukuthi intengo yama-products alapha eZimbabwe ibe phezulu kakhulu, njalo ukukhwela kwentengo ye-diesel kakhulu wenza ukuthi intengo leyo layo iqonge ezitolweni ngoba ama-production costs ayabe ehigh. Ayisiyo ntengo yama-goods kuphela, lokunye esikusebenzisayo okunjenge-airtime lamanye ama-services lawa siyababona njalo befuna ukukhweza labo ngoba bayabe sebenzisa i-diesel kuma-base stations abo. So uzaphambanisa sibili intuthuko ye-economy ikakhulu sivela kundaba le e-corona.
Wona amafutha ezimota la asetholakala lula yini lezi nsuku?
Ngingathi mina amafutha asetholakala sibili nxa kuyukuthi ule US dollar. Amagarage athengisa ngeZimbabwean dollar malutshwane kakhulu, njalo khona ngale umagarage lawo amafutha ayabe engatholakali. Kodwa khathesi ngathi mina nxa ulayo i-US dollar esikwaziyo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe ngabala US dollar ngoba bahola ama Zimbabwe dollars ifuel iyabe ikhona sivili njalo iyatholakala lula uyabe ungela ndwendwe into ziyazihamba kahle kodwa sokusithu ukuthi abantu abaningi abayabe befuna ukuthi bahambe kumbe benze ibusiness labo base ndubekweni
umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lele South Africa asethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka ngamandla komkhuhlane weCOVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ibandla leMDC Alliance liyakulandula ukuthi kulabasekeli balo abangamakhulu amane asebehlubuke kubandla leli eKwekwe baya kuzanu PF. So uyisikhathi sempiko yenu.
Ngivingelele msakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu obaba kaHemon eVictoria Falls. Ngilokudana mbijana ngesenzo sezanu PF. Sebe baqedile amalunga wonke ayedala leparlamente abeMDC Alliance ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuphikiswa, ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuboniswa indlela yokusebenza. Bakhiphile amadoda wonke akhethiweyo, amadoda wonke akhaliphileyo, amadoda wonke akade esebenza ngokuzinikela efisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke lisiya phambili. Amadoda wonke kanjalo alombono njalo akhitshiwe, sibabonile bakhitshiwe. Masikhangela indoda yeBhinga uDubeko, Prince Dubeko, masikhangela uTenda Ibiti, lamanye amadoda amanenge ngeke ngaqamba ngamabizo ngenxa ukuthi mangaqhubeka ngibaqamba bonke laba bantu phose ngaqeda isikhathi. Bese ngisizwa ubuhlungu kancane kulabo abanye bethu abangathi kabayizwisisi zanu PF, abangathi kababona okwenzakala elizweni leZimbabwe, kangazi kumbe ngabantu abakhuluma bengaphandle, kangazi. Kodwa ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi there is nothing engenziwa yibukhokheli maqondana lokurikholwa kwama MPs bethu. Akade bekuzamile, bakuzamile, libonile, bake bahambe bakhothi, but indaba zabo zehlula zonke akade ziye emakhothi. Ikhothi ibhayasi kwamakhothi eZimbabwe wonke asengaphansi kwebandla lezanu PF.
Salvana nivasakazi ve Studio 7 siyalivinyelela siyalijabulela ukulizwa lisasebenza lisasincedisa kakhulu ngezindaba eziliqiniso ezinhle ezizona ezenzakalayo ngempela ezizona njalo esizidingayo siyabonga lokuba lisaphephile kulolu bhubhani umdalo saligcinile mina basakazi ve Studio 7 ngicela lonkele imbuzele uma galela mafa ngicelani ukubuza ukuthi ubaba lo nxa elokube sithi iphathi yabantu, iphathi yabantu. Kanti utsho baphi abantu? Thina kwamthwakazi sidiniwe ngabo MDC labo zanu. Ngoba thina kithi singabantu bakwamthwakazi akulalutho oluguqukayo kithi. Loba yi-MDC esembusweni, loba yizanu. Abakwenzayo babuya ngapha kwamthwakazi bezokhuluma ngezilonda zethu langokuhlukumezwa kwethu. Kodwa nxa sebekuphawa abakuboni kufanele ukuthi bengase zela anything ngoba bengabe belezinkinga lebandla elibusayele zanu kodwa bale common ground yokuthi umuntu esindebeleni kumele afithizelwe phansi bonke amabandla lawa asebenza elandelana le green plan into abayihlelayo akula party elidwa ngumuntu wesishoneni engayenza eninguquko emathebelelendi balwa ezabo izimpi bodwa bebe sebefika ngapha besisebenzise njengoba kwasetshenziswa amazipra esetshenziswa ukuthi kubalwe impi eyokuthi beqeda lapho bathathelwa amaplaza abo bathathelwa konkongokwabo bathathelwa even lezikhali zabo zasetshenziswa ukubulala futhi khonale emathebelelendi ibandla esizalisupporta esilisekelayo sifuna ibandla elikhuluma ngenkululeko kamthwakazi only yilo ibandla lethu beyekele ukuba omagalela mafa bethi bandla labantu beyekele ogawule ukube bekhuluma abadle besuthe bencedisane lababulali bethu sithi asingendawo lapho thina
Salbonani, salbonani ku studio 7 linjani ngiyaphila ngumpofu lokhulumayo nami ngifuna ukucwalisa nje la emabhasini uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthwala abantu kodwa isiqokoqela sendaba ngabe bathi beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo mpela emathebeleleni ayikho so amabhasi lawo xa kutaza kuphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ngekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumende uhlakaniphile waqala wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle ngibono wami lami ngingumpofu komadabe eblank
njani basakazi abahle lichona njani lonke basakazi abahle abathandekayo hayi ngiphawule nje ngesikhathi sokuvumelana phendula ubaba lo munye nje othena amadoda langabakhokheli opposition party ingani bayaphelelwa ikwenza entweni ezizakalayo ngokuxotshwa kwabanye ama-ministers kulesikhathi sokuthi umuntu uyadideka ingqondo kodwa ngaleqiniso ukuthi isombululo bazabalaso njengabakhokheli ukuthula kwabo akusukuthula kuphela kungabantu ababekwazi abakwenzayo uNkulunkulu uzakhuluma konke kuzalunga uzahamba ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo izinto ezabezenzakala zonke ekakhulu ezombusazwe ezinye zenziwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe
labo bekungabalaleli weStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu abafele engozini yezulu lesikhukhula kwele Indonesia selikhwelela kumashumi amahlanu lanhlanu. Kubikwa sokulemihambuma engena kunkulungwane lenkulungwane kwele Iraq ngenxa yempi esileminyaka itshisa kulelo lizwe. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Omkhulu wamapolisa eMinneapolis uMnumzana Medaria Arredondo utshele umthethwandaba izolo ukuthi umsolwa owayelipolisa owetheswa icala lokubulala uGeorge Floyd uDerek Chauvin wephula umlayo wamapolisa ngokubandezela umoya phansi ngedolo entanyeni waze waphela umoya. U-Arredondo ungomunye wamapolisa asefakaze sithi kusobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd ekuthethweni kwaleli cala. Omunye ofakaze izolo njalo ngudokotela owamukela umufi esibhedlela yena otshele inkundla ukuthi uFloyd wafika evele esephelile. Sixoxe lomunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala njalo eyintathela izindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware.
Esesikubonile so far engakutsho ukuthi ikhona igama lesilungu labasebenzisayo ukuthi the law is an ass, ukuthi umthetho ufana ledonki. Into eyisiqholo engatshintshekiyo yikho lokho esesikubonile. UChauvin wambulala uFloyd but ngoba kumele kulandele umthetho. That's why sesingena endaweni zonke lezi ukuthi sovuze kubuyofakazi 1, 2, 3 but ividiyo ikhona. UChauvin wakhama uFloyd for 8 minutes 46 seconds, wamkhama waze wafa. Now nxa sokuthiwa ubulewe ngamanye ama-conditions ukuthi umzimba wakhe ubevelele heart problem ubele vuzane ubevele gula ubethatha izidakamizwa, so kuyindlela umthetho ohamba ngayo ngoba kumele umsolwa la kanjani azivikele. But ke ubufakazi bukhona bugcwele ugcwele ende okuhle ukuthi sesiphile esikhathini lapho wonke umuntu ule smartphone ule phone yakho no recorder ahlayisakaze into ayirecordile ahlayijikele ku WhatsApp athumela abantu singazama ukukhuluma sivimbe izinto siyele lale senze propaganda sizivikele kodwa umbiko yabusuphumile yikho kwenzakala ngo Floyd so unfortunately okudanisayo ikhona ukuthi usefile but ke umbulali wakhe ulokhu ephandle and uzama ukuzivikela ukuthi esululele icala aletheswayo
ngobufakazi osobethulwe ngabachuchisi ungathi amagqwetha omsolwa abhekane lomsebenzi onganani
umkhulu umsebenzi obhekane lamagqwetha kaShovin ngoba ubufakazi obukhona hayi bukhulu kakhulu is video evidence ngama video from different angles ama video athathwa ngabantu abebukele ayisukuthi uShovin wabulawa emsamo sokuqhamuka i video ethethwe yi CCTV yeshop ngibanga into eyenzakala abantu bebuka bekhona bonke bephandle so umsebenza womkhulu ekuzameni ukuthi ke bethi hayi akala cala yet sambona sonke lati silapha nje Africa sambona enja emkhama 8 minutes zonke so kuzima uzisisa njalo ngendlela ama prosecutor sekulethe ngakhona alethe bufakazi ukuthi amapolisa boy 4 bephula emgoqo efakiweyo yamapolisa ukuthi amele asebenze njani bephula kwaze kwafika esikhathini sokuthi bambulale so yonke into abayenzayo they always on the wrong side so sokumele amapolisa ke aqalise ukujustify ukweleka ukuthi why benza njalo besephula amapolices isifundiswa abaziphiwe zona ukuthi nxa ufika lapho lama demonstrations nxa ufika lapho kulomphili zombopha khona lenzani bawephula ngono kyan and kodwa engicabanga ukuthi amagqotha engakusebenzisa njengoba usisho ukuthi bazathi wayenatha isidakamiso mhlawumbe izo ezanjani ezamkhulelayo ngesikhathi efikezele phansi ngumpolice lokhena sokuyinto ukuthi ngumuntu omnyama njengoba kuthiwa wafona umnikazi wesitolo ayithenge khona wathiwa uthenge nge-$10 eyifeki kusho ukuthi umuntu lo wenza yini wenza izinto zokungezwa so most probably vele ube yimali ayithethe uthengisana ama-drugs njalo njalo so yakha iprofile ukuthi they were dealing with this gebenga yikho basebenzisa lena violence but nyeke ukhame umuntu for 8 minutes umkhamela i-$20
umnumzana Simbarashe nembaware intatheli zindaba Sizikhuza uhlabela kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe ofunyanwe elecala lokuphehla udlame kanye lelokwala ukubotshwa lipolisa uza kwetshwa namuhla Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezijiyeneyo ezitolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.